lolu daba lobuhlungu kakhulu tungamile. Lobuhlungu ngilapha mina ngumuntu webhora. Ngiphila ibhora nabantu beZimbabwe. Bonke ngabantu bebhora bayathanda ibhora kakhulu. Nxa besizwa lolu daba lobuhlungu bekhangelele ukuthi bavukele iAlgeria namanye ama-World Cup qualifiers. Khonapha kobulawayo kumbeni eHarare. Laba bantu abathungamela ibhora bebekwazi ukuthi mhlakabani 6 months sibadlala lobani ngaphi eZimbabwe. So nxa kathesi sebefithi bona sokwaliwe yikhafu yona i-BF yake yakhonze ngayikhosafu kodwa bonke bakubukela bathule yakhonde ngayikhafu kwathi walungisani lanalale khosafu ayakhuluma lungisani lanalala but abathathi isikhathi yabo ukuthi bahambe baye kulungisisa lokhu bekhangelele wona phela abalandeli bebhola ukuthi bamele babuye bazobukela ibhuka la nxa abantu sebenze so kungakhohlwa ukuthi kathesi lapha kubonovemba la ama-maitorias amankazana phela ayenziwe i-walkover e-stadium yethu e-National Stadium e-Harare i-walkover sikhona into zonke lezi ungazikhangela nxa umuntu lo ohlonipha abantu elithi abathi bayabakhokhela kumele umuntu aphumame eceleni athi sehlulekile avume nje khonokho kuphela
manje sokumele iZimbabwe icele amazwe angomakhelwane kumbe lo mdlalo siyadlalelwa khona le e-Algeria
i-fixture inga-fixture yikhafu kayitshintshele ukuthi kathesi ukuthi yaqala i-Algeria siya ngapho kuthiwa yi-match fixing kathesi okumele bakhangele ilizwe mina ngokubona kwami nxabehlakaniphile bayekele nje ukuthona bemotha isikhathi babagijima e-South Africa bayecela i-stadium khona e-Johannesburg bathole i-stadium sokudlalela kungenxa yami ngisithi i-Johannesburg ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngalo e-South Africa abanye nxabevela emazweni abagadi lokhu okuthiwa ngama-connecting flight bahle basikele khonaphana kadlali babuyele
kube sokusitshoni-ke lokho kuzulu weZimbabwe othanda inguqu obekhangelela ukuthi uzahamba enkundleni aye kuthaza abafana kubana banqobe
mina ngokwami ngenxa yokuthama umuntu webhola ngiyaxolisa kubantu beZimbabwe ukuthi lokhu akukuhlanga lokhu akukuhlanga noma sekuphele bona ngazi ukuthi ixolo labo luzawayeluphi khumbula phela ukuthi kwathi ngama-mighty warriors baxolise kathesi bacola besithini abangeke bavinye ngokuthi amakhansili local government abe-National Stadium bayehlulekela ukulungisa bona bebengathi bengazange bahambe bayecela lakuminister of sport laku-SRC lakuma-local authority ukuthi sibone yona ithimu ezelela khona ngale kuzithi siyafika sibile blasikutanzi isithi lokhu kwathiwa kulungiswa bamake lapho kwathiwa kulungiswa ukuthi hayi sokuright bona baqale bazibona kule nto lokuthiwa yi-first instance board ekhangela ama-stadium ethu eZimbabwe isizini uma ingakaqali yonani i-first instance board yabatshela kudala ukuthi ama-stadium ethu wonke karayitaka but kumbe ngibuqholo kumbe ngiwudelela abantu bona abanikazi bebhola angizwisisi angazi ukuthi ixolo lwabo luzamangaphi kathesi akumelanga bakhombele omunye umuntu kumele bona bazikhombele ngokuthatha isivalo bavale ngemva bahambe bathiyele abanye abenelisa ukwenza lokho
umlando wokulungisa zona inkundla ngokabani kahle ukhulume ngomansipala lamakhansili ngokabani lumlando
umlando ngowekhansili ukhansili ngathi na uma thina abathungabeli bebhola singahambi ukuyabatshela ukuthi nanti iphepha elivela e-CAF FIFA i-standard yebhola imele ibe nje ngoba phela khumbula ukuthi ungazela thina ey'stadium zonke sezishaya i-council iyathatha okuthiwa yi-20% kumali yonke i-collective ground so labo ngabanye phela abaningazi estadium